ngendlela udaba lukaMalabo olumi ngakhona, khona lokhu ukuthi akubotshiswanga yena yedwa, kubotshiswe wonke ujaji owe-Supreme Court. Ngibona ukuthi yona leyi yona ndlela kuphela ebingenziwa ukuthi i-appeal le eyaphanyekwa i-JSC lo Minister of Justice ihlalelwe phansi, ikhangelwe yila majaji amatsha angabe ezaphanyekwa ezikhundleni ngesikhathishana esizayo, njengoba umbiko ukhanya usitsho njalo. Kodwa inkinga yile inkomo, nxa amajaji lawo esethe afakwe ofisini esengama-Supreme Court judges, labo sebelenkinga yokuthi ngabantu abakhangelelwe ukuthi bangaba ingama-beneficiaries e-amendment yona le evele ihlupha. So ngendlela abazaphatha ngalo udaba, nxa kuwukuthi bengavumelana le aphili leyo, abanye bangasola bathi ngoba la bakhangelela ukuthi bengezelelwe ama-terms of office abo. So ke iba nzima ngaleyo ndlela indaba yakho.
Sibone kusikhathana esedluleyo umphathintambo wezemithetho uZiyambi Ziyambi ehlambaza umkhokheli we-High Court uChiweshe. Yena osesusiwe esikhundleni sakhe laye wafakwa ezingeni eliphezulu. Bakhona abathi ususiwe kulesi sikhundla uChiweshe ngoba ubengafunakali, ubebonakala njengesitha sikahulumende kaMnangagwa. Ungathini ngalolo daba?
La ma-statements okuthiwa akhulunywa Minister of Justice ngama-statements impela angamahlanga, esingathi process ethi afana lokuthuka idale, okuyinto engahlanga sibili umhlaba wonke jikelele. Ngoba fuze ukuthi silandele izinqumo zonke ezethulwe lidale, nxa ungavumelani laso yikho kule indaba yokuthi umuntu wenelise ukuthi aphikise ngokufaka isicelo kunkantolo ephezulu. Asazi ukuthi uChiweshe ususelweni e-High Court esuye Supreme Court, esingakutsho ukuthi on the face of it yi-promotion. Ukuthi kulezi zathu ezithize asingeke sikwazi ukuthi zingaba khona lezo zizathu. Nxa zikhona kusithi zezaphuma ngokuya kwesikhathi, kodwa ngibona zathi nxa sinanzelela isisekelo sombuso, i-amendment number 2 lay, upresident yena ehleli uyazidecidela ukuthi ngubani angamkhweza from i-High Court amse Supreme Court, from a Supreme Court to a Constitutional Court. So asazi ukuthi i-criteria yakhona ebeyikhangele yiphi. Yikho sokusenzakala, yikho isinqumo isisekelo sikahulumeni esezo 2013 esasingavumelani lakho ukuthi upresident uthi ehleli eyedwa avuke sokulama judges awa appointed. Yikho bekule i-system yona leyana yokuthi ama-judges kuze kwenziwe ama-interviews ukuze uzulu laye abe lokusuthiseka ukuthi ama-judges lawo nxa efakwe ezikhundleni for sure ngama-judges aqualify.
Namuhla inkundla izahluza udaba lokumangalelwa kukaMalaba phezu kwecala lokuthi weyisa umthethwandaba. Ubona izala nkomona?
Into ekhona baba Nkomo yile, nxa indaba izangena enkantolo esiphanyekiwe, eqinisweni asivunyelwa ukuthi sifake imibono ngaleyo ndaba. Kule ndaba enje, kulabanye abathi nxa umuntu kungethulwa isinqumo asiphikise ngokuphanyeka i-appeal enkantolo ephezulu, i-decision leyana ayichallengeayo iyabe isi-suspended. Kulabanye abatsho njalo ukuthi in this case i-declarator is not suspended. So ngibona zathi kuhle ukuthi silo dabo lunje ngoba luzachaza kamhlophe lubeke obala ukuthi i-position yomthetho ithini exactly odabeni olunjengalolo. Ngoba esikujayeleyo ukuthi i-appeal iyasuspenda i-decision of i-lower court. Kulabanye njalo balombono ukuthi hayi lokho ayisikho. So simelele ukuthi sibone ukuthi idale lizasuza libeke kanjani le ndaba.